4A Ndebele.
Elingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 6 kuMabasa 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usethumele amasotsha ukuthi aphathise ekubambeni ngamandla abantu ukuthi bangaphumaphumi ezindlini zabo phansi kwemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Okufakwe nguhulumende umthetho wokuthi ke abantu bangasondelelani babe khatshana khatshana, ngibona ngani yena uhulumende nguye oyenza kungasebenzeki.
Impilo izakuba njani ngemva kwamalanga angamathumi amabili lanye abantu bengavunyelwa ukuphuma ezindlini mahlayana?
Sokumele sikhethe ukuthi ukhetha ukuthi uhambe uyethengisa utshayisane lomuntu okhwehlelayo othole lo mkhuhlane, ubuye uthelele abanye, ubulala abantu la uphinde ufe, kumbe uqinisele okwamalanga lango 21.
Izolo bekunanzwa iminyaka engamathumi amathathu lane kwabhubha owayekhokhela ivuyo lezibra umnumzana Lookout Masuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi usethumele amasotsha ukuthi aphathise amapholisa ekubambeni ngamandla abantu ukuthi bangaphumaphumi ezindlini zabo mahlayana phansi kwemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kobulawayo, amasotsha abikwa abevele esekhona esebenza ndawonye lamapholisa. Umsekeli kamphathintambo wezomvikela umnumzana Victor Matemadanda utshele intatheli zindaba izolo ukuthi uZulu engamangaliswa ngamasotsha emgwaqweni ngoba amazwe omhlaba wonke jikelele asebenzisa amapholisa ndawonye lamasotsha ekufezeni izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus eselibulele inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlabeni jikelele. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC ukuze sizwe okuningi ngohlelo lukahulumende lokuvimba uZulu ukuthi engahambi-hambi mahlayana ezitaladeni.
Okufakwe nguhulumende umthetho wokuthi ke abantu bangasondelelani babe khatshana khatshana, ngibona ngani yena uhulumende nguye oyenza kungasebenzeki, ngoba sinanzelela amabhasi ezupho athwala abantu abadlula amathumi ayisithupha behamba begcwele behlezi emaduzaneni duzaneni. Ikanti lanxa belindelena lawo mabhasi sinanzelela ukuthi babemile imizila beseduzane duzane njalo. Okunjengokuthi-ke abakulandeli khonokho kuthiwa abantu kabatshiyelane-ke isikhala esikhulu. Yebo, kambe sananzelela ama-companies amanye abanjeabonyaratso sebehle bavala ukuthi amabhasi abo athwala abantu nxa kule mfa balinika imali bese besithi zamani imizamo ekudinga imoto encane-ke lingahambi-ke ngemota ezithwala abantu abaningi kakhulu belandela isinqumo sikahulumende. Kodwa yena-ke uhulumende wehluleka-ke ukusilandela isinqumo sakhe. Bese sikhangela le ndaba yendlala, izimpuphu, abantu basondelelana befuqana bezama ukuthenga impuphu ezitolo. Yikho-ke kuyatshengisela ukuthi-ke akulandelwa khonokho kokuthi abantu bangasondelelani.
Amakholwa ahambile yini esontweni kumbe bebekhonza besezindlini? Njalo ngasitshela ukuthi nxa bebesezindlini bebekhonza njani, kumbe bahle babeka iBhayibhili kaThixo?
Sesikhangela-ke ngabezinkonzo, nanzelela ukuthi abaningi kabahambanga ezinkonzweni. Abezinkonzo balandela umthetho, abaningi-ke basebengena izinkonzo besezindlini besebenzisa o-Skype, abanye besebenzisa o-Zoom, abanye njalo besebenzisa o-WhatsApp. Izinto sezisebenza zona lezo ukuthi-ke abantu bakhonze-ke. Amakholwa-ke labantu abakhonzayo nanzelela ukuthi hhayi umthetho bawubambile, ababonakali besiya ezinkonzweni lemlayezo lapho siyabona bethumelana bekhumbuzana ukuthi bahlale besezindlini ke bafake ke amazopha ukuthi inkonzo izahamba njani ozafundisa ngubani ozayenza lokho ngubani ozahlabela ngubani bakwenze nje inkonzo ingene ize iyephela sukunanzelele bekwenza ke abaningi kuSkype abanye kuZoom abanye bekwenza ngeWhatsApp yikho ke hayi mbona bezinkonzo ke bayawubamba umthetho balandela ukuthiwo nguhulumente
kuke kwavela amazwi awathi wona isibhedlela sakobulawayo seThorn Group asilungelanga ukufakwa abantu ababe betholakale belegciwane le-coronavirus.
Owesibhedlela ke ngenye into ebuhlungu kakhulu. Yebo kambeni uhulumende uthe isibhedlela seThorn Group kasilungelanga. Kodwa vele sikunanzelelayo ukuthi lizwe lonke nje uhulumende kazimiselanga kalumelelanga lolu hlupho ukuthi lube kho ukuthi nxa selukhona kambuzalo ubamba lukhontrolwe ngendlela enjani. Akula sibhedlela even iWilkins yangikhona eseHarare leyo bayathi ukuthi kakula mithi kakulani uhulumende usebhizi ngokwakha-ke lesi sibhedlela ukuzangena khona bakahulumende labantu bezanu-PF yikho kudanisayo. Yebo kambe kobulawayo kuyasikhathaza khona lokho kodwa-ke nginanzelela ukuthi kasohlupho olungaba kobulawayo kuphela luhlupho lukhona ilizwe lonke ukuthi uhulumende uvele kalungiselelanga ukuthi nxa abantu sebebanjwe ngulowo mkhuhlane belathwe njani kubambeke njani akula sibhedlela esizilungiselele khona lokho.
Umnumzana Edwin Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lolwela ilungelo likazulu umfundisi Angliston Sibanda mayelana ngodaba lokuhlala ezindlini.
Ngiyabonga Gandhi. Okokuqala engakutsho yikuthi njengoba sibona imkhonomi ezomnotho zamazwe wonke jikelele zikhithika aziphosteka phansi ngendaba e-coronavirus le-COVID-19 ekhona. Thina ke eZimbabwe sivele sisenkingeni enzima kakhulu ngoba okokuqala besivele singela industry, besivele singela economy. Kuza sichiya sikhithi sikwesinye isibanga kumbe isigaba esingeke sasicabanga lokumbe ngakuthi I can't even imagine ukuthi kuzabe kunjani ngaphandle nje kokuthi njengabakholwayo sithembeni uNkulunkulu kuphela. Akula industry, akula production, abantu bonke nje lathi esizisebenzayo umuntu wonke umile uhlezi. Kanti njalo futhi sibuye sithi thina lesi sinqumo sokuthi abantu bahlale sibuhlungu kodwa kakula ngenye indlela isigwebo okumele sidlulekiso ukuze siphephe kulo mkhuhlane osukhona we-coronavirus. Sinanzelele futhi ukuthi inezimatshi ezikunzima ukuthi sihlale emakhaya ngoba kasila kudla, kakula siphila ngokuziphandela, abantu bayathengisa into ezijiyejiyeneyo ukuthi baziphilise. So kumele sikhetheke ukuthi ukhetha ukuthi uhambe uyethengisa utshayisane lomkhulu lomuntu okhwehlelayo othwelela umkhuhlane ubuye uthelele abanye ubulala abantu la uphinde ufe, kumbe uqinisele okwamalangana la ngo-21 sithembe ukuthi uhulumende uzaba le mizamo yokuthi njengoba sibone kungani kuzwa kuthiwa amahungahunga ukuthi abantu kumele kababhalise ukuthi abantu mhlawumbe bangathola ukudla njengoba sikubona kusenziwa kwamanye amazwe.
Njengoba abaphila ngokuthengisa izitaladeni labo sebebotshwa bethathelwa impahla zabo, ubona ungani umumo uza kuba njani ikakhulu sikhangele ukubana iningi livele liphila ngakhonoko?
Yebo kanje kambe sonke siphila ngokuthengisa. EZimbabwe wonke umuntu uphila ngokuthengisa lokhu lolokhuyana, abanye bathengisa amatamatisi, abanye bathengisa ama-airtime, sonke siyaziphambela. Kanti gasicacaba ngenini ukuthi kungcono ukuthi uqhubeke uphila ungabanjwa leli gciwane ukuze ngemva kwelezi nsuku ezifakiweyo wanelise ukuqhubekela phambili. Kuvele into esikhona singaze sikusole sithini, kakusoze kusiphathise. Okusiphathisayo ukuthi sithi thina comply ukuze siphephe nini ekufeni. Manje sokumele sicabange ukuthi okuqakathekileyo ikuphi phakathi kokuziphilisa lokuthi sho ukuthi sithole imali sengizithola ama cent ukuphila ngawo lokuthi sithethe umkhuhlane lo si umemetheke sibo sibone ama police bopha abantu kakhulu akade beqhubeka besenza inkani besithi bathengisa and lapha kade bethengisela khona sibonile kubomtare bethu bethengisa beminyene vele bengagqize eqakala ngokuthi umkhuhlane lo uyabulala ines much as kungasonto emnandi ukuthi abantu bathathele impahla zabo kodwa mbona ngani abantu kumbe mhlawumbe uhulumende ngabo belendlela yokuthi laba bavele bele stock sabo ade besigcinile mhlawumbe bathengisele egedini lakhe kube lendlela ezihlanzekileyo ukuqonqosela ukuhlanzeka ukuze bathengise bathengise lokho kade vele belakho.
Umfundisi Angliston Sibanda ngolwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Kuyiminyaka engamachumi amathathu lane kwabhubha owayekhokhela ivuyo lezibra umnumzana Lookout Khalisa Bantu Vumindaba Masuku. UMasuku wabhubha ngemva kokuvalelwa ejele okweminyaka emine ndawonye lenye inkokheli yezaphu ebalisa uMuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezimbili asebebotshelwe amacala ukwephula izibopho zokungaphumaphumi ezindlini ngenjongo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba leli ukuthi ababotshiweyo bagoqela osomabhizimusi abavule okungekho emthethweni ababanjwe benatha utshwala labahamba mahlayana ezidaladeni bengelanjongo ebalulekileyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lenewzimbabwe.com lithi umprofita u-Emmanuel Magandiwa uthi amanye amaprofita kawayekele ukukhuluma ngegcikwane le-coronavirus ngoba nguye owaqala ukuprofita ukuthi liyeza. Leli phephandaba lithi uMagandiwa ubethumayela ebulenjini be-Facebook njengoba kungasavunyelwa ukubuthana emasontweni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi be-Studio 7, ninjani? Thina siyaphila lapha. Ngisacela nami ukuphosela igalelo lami, message yami, igama lami uSibusiso Mchasi. Ikakhulu le ndaba engiyikhulumayo ngajabula kakhulu ma ingadluliselwa kulabantu engicela ukuthi bayiswe. Ngikhuluma ngobaba uWestman Ncube, ngizokhuluma nobaba uPaul Swela, ngizokhulumela ubaba uMzila, ngizokuza kubaba uJonathan. Ngicela ukuthi uma kusenzeka ukuthi mhlawumbe la mazwi angafika kibo, uma bengidinga mhlawumbe libathumele inamba zami khona lapho Studio 7. Ngikhulumela ekuthini sinenkinga lapha singabantu bangapha esizweni sakwaMthwakazi. Siyahlukumezeka, sinabadala abanjengalabo esibaqambile ukuthi ngicela ubani nobani imeseji eqondiselwe. Ngawukuthi bengicela ukuthi bona bafila njani, bezwa njani, ubaphatha njani, ngoba kumanje ngokubuka kwami ngibona ngathi umqondisi moyo MRP uye yedwa olwela lento esifunayo ende uhlukumezeka kwethu ingathi kuziwa nguye yedwa. Ukuhlukumezeka kwethu bona bakuzwa kanjani, bakuthatha kanjani, behlulwa yini ukuthi kuhlale phansi kulungiswe imisebenzi asiyithole emadebheleni singabantwana bemadebheleni. Yonke into esikolo ngizwe usizo olukhulu kakhulu ngoba esikolo kuney'ngane eye yathunywa ukuthi kayiyobiza abazali. Uthe uma ibuya laphana yahlangana nomnumisi, umisi wathi lo ubuyaphi, wathi ngibuya ekhaya bengithunyiwe. Umisi uthi ubuthunywe ngubani, ithunywe lobani? Ingane ithi hhayi ngihambe ngedwa. sokuba umsindo wona lo. Umisa uthi uthunywe loba, ithi ngihambe ngedwa, uzama ukuthi uthunywe ngubani. Ingane iphendula lento ayikhulumayo yena uyijikijikisa ingane. So ke badala bami ngiyalicela baba uJonathan, ngiyalicela Mzila, ngiyalicela Mqondisi, ngiyalicela Uswela, ngiyalicela lonke nje ngiqambile. Ake nihlale phansi madoda libonisane sibone ukuthi usizi lwethu esiphezukwalo lungaphumelela kanjani, ngoba sihlukumezekile ayindaba encane.
Sibonani masakazi Studio 7 ngomlilo ngokusebenza lapho kwele South Africa. Ngiyajabula ngokuthi eleZimbabwe lalo lilandele amanye amazwe ngomthetho wokuthi kuvumiswe into yonke eyenzakala elizweni ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa ukuthi kulwisana ngomkhuhlane lo we-coronavirus. Kunjabulisile, kuyabona ukuthi indawo iyasicabanga, kodwa ngikhala ngamabutho namapholisa aseZimbabwe ukuthi mayethenga athola abantu bengalandeli lezo zinqumo babe locuku ehlukumeza abantu ngendlela engokuyi-understand. Kanti kunini bona bazaye bahlola impilongelo labantu ukuthi umuntu uyahlonitshwa? Mhlawumbe inkantolo yakuma enkantolo abezecala kumbe ifayini bekwenziwayo kulokuthi bathathe umthetho bawufaka ezandleni, belimaza abantu, beshaya abantu, benza yonke nje into embi emuntwini. Mina ngazi ukuthi kade sizaze sifunde nini ekhaya. Fika awuthi into bazaze bafunde nini ekhaya ukuthi amapolisa lamabutho ma ukuthi umuntu uphuma esandleni akakwazi ukulandela imithetho, uyahamba ekhoti. Ikhoti yiyo ezomgweba ngaleso sigwebo. Kulokho abakwenzayo konto bathatha umthetho bawufaka ezandleni, beshaya abantu. Akuyona isolution yokuthi nje umuntu abeshaywa ngaleya ndlela enzalo. Angazi ukuthi kathi izophela nini le.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Ndikhuluma noNcube ngisendaweni yaseGoli. Basakazi nabalaleli be-Studio 7. Okwami engikushoyo manje, besicela amapholisa namasosha aseZimbabwe la esisuka khona endaweni yokuzalwa, sicela bahloniphe kakhulu amalungelo abantu. Akukhathalekile ukuthi khona uhulumende obaphethe asimkhethanga, wazi bamfaka bona ngokuthanda kwabo, but osicelayo ukuthi bahloniphe amalungelo oluntu, bangahlukumeza abantu. Yikho sikucelayo kakhulu, babahlukumeza abantu ngesikhathi seGugurawundi. Sicela manje bame kancane, bangabahlukumeza abantu kodwa okusalayo, i-corona ayikhethi ukuthi ubani umkhulu, ubani uyisosha, uyiphoyisa. Okusalayo bazophatha imikhuhlane, bayehluleke nokulapha nokuwelapha lo mkhuhlane, bazohamba ezweni. Abahloniphe amalungelo abantu, siyacela kakhulu lokho. Yikho esikucelayo, akuhlonishe ilungelo lomuntu elizweni laseZimbabwe. Ngiyabonga kakhulu.
Alo, 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 basakazi abahle Washington. Hayi, siyabonga nathi sisaphila, isimanga yilo mkhuhlane esuzwa wasemazweni lapha. Umkhuhlane osudisturb abantu kakhulu ezimpilweni lasekusebenzeni kwabo. Phosi senxusa ukuthi ngawosomandla abantu bayakhuleka kuze kwenze ukubana lo mkhuhlane udede ungaqithi isizwe.
Kuseni kunje, siyabonga bakithi abantu kabahlale ezindaweni zabo. Lockdown esithi stay at home, stay safe, siwutsho ngomkhuhlane we-COVID-19. Ngithanda kubulisa imuli yami khona lapha eDaluka Ward 19, Lupane. Mina ngingumovel uNgwenya, ngibulise bonke abahlali bakhona bakithi. Siyasigcineni kulo mkhuhlane okhona bakithi, singajampi shopajompi. 5 kilometers awuvunyelwa, hlalani emakhaya mdrod. Bonke abahlali siyakukhuthaza lokhu ukubana igcikwane leli lingamemetheki. Lapho hlezi khona okala amanzi, gezi izandla ungayekeli. Ngiyabonga.
Sarubonani kusitudio. Kade kuqaleni ezaziswa njengoDaniel. Nginombono kancane maqondana nomkhuza lokhona kuthiwa yi-corona, coronavirus. Na okumende nje basizwela njengalokho njengalokho ke abantu bengela lutho abane bengasebenzi bekuye nje inyanga eyodwa kumbe 2 weeks abantu bekhona ukuthenga ngabe bese bevala futhi.
Sanibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7 okhulumayo noThabani Nhlaba. Mina msakazi bengicela ukuthi ngabe kuyavuma uhulumende wakithi ezama ukufaka at least kuzindawo ngamalokithi efake inhlelo ezilethu ukudla ukuze abantu bengalayini, ngoba njengamanje ungabheka kuthiwa kule lockdown but abantu bazabe bephuma besedorobheni besiyadinga ukudla. Kona ukhala kulo mthelelo omuke ukuthi abantu batheleleke lula kakhulu kuleli gciwane le-coronavirus. So besicela ukuthi uhulumende azame ukuthi abantu abasize njalo, besicela amapholisa laphana, amapholisa engahlukumezi kakhulu abantu noma ngithi engabaqoqi bafake one down. Ngona abantu bebotshwe or behlukaniswe, uma bethola beyisikwadi behlukaniswe, ngoba uma bebotshwa besiyafaka one down. Kokhana futhi nakho kuyayenza ukuthi i-corona imemetheke kalula. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweleBhilitane umnumzana Boris Johnson izolo uthwalelwe esibhedlela ngemva kokugula kwamalanga alithumi ebanjwe ligcikwane le-coronavirus. Amantombazana amabili akweleSomalia asesibhedlela eselatshwa ngemva kokuthunjwa emzini wabo badlengulwa ngabantu abangaziwayo. Okwamanje ke sikhangele ezivela kweleMelika. Ingcwethi zempilakahle ezikudale elabunjwa ngumongameli Donald Trump ngenjongo yokuxwayisa ngegcikwane le-coronavirus zithi kuza kufa abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu i-100,000 kumaviki amabili bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kumbe coronavirus. Idolobho le-New York yilo elikhokhelayo kunani labantu abalegcikwane leli. Ingcwethi kwezomnotho zithi isinqumo esithethwe nguhulumende sokumisa ukusuka ezindlini kukaZulu lokuvalwa kwendawo ezijiyeneyo zelizwe ngenjongo yokumisa ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus kuzabangela ukugugudeka komnotho welizwe wona ovele unganxele. Uhulumende uthi usesungule isikhwama sokuphathisa imuli ezingaba sendlaleni ngalesi sikhathi, isikhwama lesi esingamadola ayizigidi eziyisithupha i-$600 million sizaphathisa abantu okwenyanga ezintathu ezilandelayo. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi okuzabangela ukuthi umnotho ubhidlike ngamandla ukuthi ilizwe livele lisebenza ngokuthola impahla evela kwamanye amazwe.
Ukuvalwa kwelizwe kuza bangathi i-economy ibhidlike ngendlela emangalisayo kakhulu, ngoba siyakwazi ukuthi ilizwe leli into eziningi siya importa, la maro materials yawa importer. So ubona njengani, ngibona njengani kuza phazamisa i-economy ngendlela enkulu kakhulu, ngoba even ama raw materials awuthi silungise into ezingakwanisa ukuthi zilungiswe lapha elizwe ayaba engekho. Sekusithi ukuthi i-economy after 3 weeks lezi izaba ilimele kakhulu ngokubona kwami. Ngasikhangela ukuvalwa kwamabhanga, ngibona njengani kuyinto ezaletha ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini ama banga yetu abakafiki awakathuthuki ufike esibanga esokuthi bengaba electronic ngendlela ekhangalelwe ngokuvalwa kwawo yi Reserve Bank uzabona ukuthi khathesi kuphela kwenyanga abantu bayabekhangelela ukuthi ama salary abo azangena bayafuna icash ukuthi basebenzise ama electronic payment systems lapha akakathuthuki kakhulu lama banks angkhona kawakabi le system kwansuthi incede abantu ngendlela ekhangelelwe ngayo nxa into sizivaliwe kanje so ngibona njengani ukuza letha ubunzima obukhulu ebantwini balapha eZimbabwe
isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa emgwaqweni eyobulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi ukungavulwa kwamabhanga ngalesi sikhathi kuzabangela ukuthi umnotho umempo
awu okunye futhi sokuqalisayo ukuthi abantu kabazame nxa kukhona indlela ukuthi angaphila ngayo umuntu kodwa kuzaba nzima abazame azame uhlala ezindlini behlise inani lokuya ezindaweni ezibutheneyo yikho esithi kwenziwe lokuthi abantu begeze izandla nxa bephumile mbebake bayaphandle mbebake bahlangana nabanye abantu bageze izandla abantu bamise khonoko ukuthi abantu bayaxhawulana engxenye imizamo engencedisa ukuthi sehlise inani lomthakalo womkhuhlane lo osuqede umhlaba
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi ngemva kwamaviki amathathu ilizwe livaliwe kuzafunakala imali eningi kakhulu ukuze ilizwe lenelise uvuka kogoqwanyawo
after 21 days after lockdown lay mbonanga into eziningi zasizonakalile kakhulu ngoba imali eningi izafunakala especially ukusebenziseni kumali okuzenini ekuma isibhedlela lokuyikwizinto okuqakathekileyo kodwa loku kwe-industry vele yikufa kwayo vele njengoba yi-industry yangkhona la ibiyi-industry efe kudala vele kuhle kube yingcwaba vele mbona ngani after 21 days kuyathanyela yonke into nabantu bonke babe besebephelile vele ngendlala
ngeminyaka edluleyo ngesikhathi ilizwe lize livalwe ngokutshengisela kwabantu bekhonona ngohulumende kwalahleka imali eyizigidi ezintathu i-$300 million ngelanga linye Gregory Isaacs ingoma ethi yona if you wanna be my number one isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje
singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje
Uhulumende uthi usethumele amasosha ukuthi aphathise ekubambeni ngamandla abantu ukuthi bengaphuma-phumi ezindlini zabo phansi kwemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Impilo iza kuba njani ngemva kwamalanga angamathumi amabili lanye abantu bengavunyelwa ukuphuma-phuma ezindlini mahlayana? Izolo bekunanzwa iminyaka engamathumi amathathu lane kwabhubha owayekhokhela ivuyo lezibra umnumzana Lookout Masuku. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ekuseni, kumbe lingasitinta njalo ntambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande, libe losuku oluhle.